Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha sebanelise ukubhalisa ukuthi banelise ukuzavota kukhetho lwalonyaka kuze kube manje. UMangwana uthi bazaqhuba inhlelo zokulanda abantu lapho abahlala khona. Uveze njalo ukuba kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 kuzigaba ezinkulu lezincinyane lapho abantu abaya khona kuyabhalisa. Unkosikazi Roseline Gwese isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead uthi kuyisibonelo sokuba abantu sebefuna inguquko njalo ulethemba lokuba bazophuma ngobuningi ukuyavota.
Ngokuthi khona abantu ngothi kade bengafuni ukuvota, ingothi abahambanga bebaningi, sibona ukuthi last year babebalutshwane. Khathesi abantu bayengezile futhi ukuvotwa, sibona zani ama-youth abatsha laba bahambe bayerejista labo bebaningi, befuna ukuthi khona kube le change lapha eZimbabwe. Ngibona ingazane abantu vele bafuna ukevotela i-change.
Okunye okwenze inani labenelise ukuyabhalisa ukuvota liqonye yikuthi basizwe ngezimota ezibathwale zibasa endaweni zokubhalisa ukuvota. Unkosikazi Gwese uthi akaboni okubi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe ukuthwala abantu besiwa endaweni zokubhalisela ukuvota.
Kutshengisela ukuthi khona ama-political parties bayenza imisebenzi wabo, kutsho ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenzwa ukuthi khona abantu hambani asambe enze irejista ngoku yikho ukuthi khona siyevotele abantu esibafunayo, kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu beyingezile so-ke bhalisa ukuyevota. Kutsho ukuthi khona sizabona nje ukuthi khona abantu vele bacabanga ukuthi kuyevotelwani, kuyevotela ubani.
Omunye wabatholiswa lolu sizo lokuthwalwa ukuthi ayethatha incwadi yokuzalwa isithupha kanye lokubhalisela ukuvota ngumnumzana Nkosikhona Masiye waseGwanda.
Ngancedakala kakhulu ngalokho ababekwenza ukusithatha ukusiprovida nge-transport sesiyarejista, kodwa ayisikho lokho kodwa ngoba ngingakarejisti ngangelayo ngitsho laleyo birth certificate. Kodwa through uncedo lwabo hhayi ngayithola leyo birth certificate ngathatha lesithupha ngasengikwanisa-ke ukurejista. Hhayi hhayi kwakuyinto enhle kakhulu, kathesi kathesi sengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengakwazi ukuzenza ngoba bengingalazo lezo ncwadi.
Omunye wabakhonza lelinye lamabandla okholo lwesipostoli kobulawayo umnumzana Ezra Dube uthi usasemkhulu umsebenzi wokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Especially thina amapostoli abaningi asirejistanga ukuvota, inombolo leyo ayikhwelanga kakhulu. Sibona ukubuthana kona kwenza abantu sesibona futhi plus futhi into ilapha abantu abaningi labana wabuthanayo kakhulu especially khona lapha thina sikhuluma thina amapostoli abaningi awahlali khonapha, abaningi wayahlala outside of the country. Kule msebenzi sibili ufunde vele uyenze kakhulu ukuthi abantu sibili barejiste ukuvota.
UDube uthi lokhe lusilela ulwazi ebantwini phezu kokuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota ngosuku lwakhona ikakhulu ehlangothini lwabesipostoli akilo.
So thina siyakhuthaza ukuthi bakhulume labantu abaningi abalazithupha, abaningi abalama-birth certificate. There is a lot lemfundiso ingeni sibili kulabantu abamathethi ukuthi ukubuthana kusuke ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi sibuthane sirejiste ukuvota, then sesifundiswe sibe le zithupha konke kuwe khona.
Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5,695,706 babikwa beyibo abenelisa ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ka-2018. AbeZEC bathi abantu bayanelisa ukubona ukuba babhaliswa na kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngokuchaya inombolo ezithi zona *265# kubo makhalekhukhwini babo njalo kungeze net 1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.